sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo kustudio 7, ngolwesihlanu mhla ka 21, uNhlangula 2024, uKips Dube. Endaweni zethu lamhlanje
lingakhangela khonapho ezekhuluma uminister wabo weforeign affairs ubuye imbuzo eminingi kakhulu evela kuma MPs aweZambia.
EZambia liphanyeka udaba lukamongameli Emmerson Mnangagwa kunhlanganiso yeSADC leye African Union.
Mina ngangimbuza ngokuthi ngumagama wangena e-SABC u Radio 4, wangena u-Radio 4 wafundela umsebenzi samphathisa ekube ngumsakazi, awuba ngumsakazi ophumeleleyo kakhulu esenza inhlelo zesitshewa ezifundeke esishona.
Intatheli zindaba ye-Studio 7 uLucy Yasini ubaleliswa ngabantu abaningi eHarare ababona ngokwenzakala bathi eZambia lenze kahle ngodaba lolu. Inhlanganiso ye-Amnesty International ikhothoza ukubotshwa kwamalunga e-CCC. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. EZambia selicele inhlanganiso ye-Southern African Development Community le-African Union ukuba zingenele kudaba osoluxabanise ilizwe leli leZimbabwe kulandela inkulumo kamongameli Emmerson Mnangagwa ekwele Russia lapho atshela khona umkhokheli wakulelo lizwe umnumzana Vladimir Putin ukuthi ele Melika selisekela kakhulu eZambia ukwenzela ukukhawulisa ilizwe lakhe. EZambia lithi kubi kakhulu ukwedulwa nguMnangagwa, ngakho-ke bakubone kusobala ukuba baphanyeke udaba lolu kuSADC lawo AU. Liphinde lathi eZimbabwe kumele likhumbule ukuba lasekelwa kakhulu ngeZambia ngesikhathi lilwela uzibuse. Ngasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu leziphatha amandla zikahulumende weZimbabwe. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Khutam Zanka okubandla leZANU-PF.
Vale ndaba yabo leyo ebase ye-Africom ngoba babona ukuthi bengathula kuphela kuyakhanya lakho kube mgceke sobala ukubana into abayenzayo ayilunganga. Mele sikhangele ukubana akaso baba uMnangagwa yedwa okhala ngebase leyo. Lingakhangela khonapho ezekhuluma uminister wabo weforeign affairs ubuye imbuzo eminingi kakhulu evela kuma MPs aweZambia ebuza ukubana into enjalo bona vele bayenzelani bengazange bengenela kuParliament, bayenzelani bengazange beconsult. Wazama la ukuthi uyabaleka but kumgceke ukubana hathi into abayenzanga ilunganga. So ukuthi baya kuSADC baya kuAfrican Union into abayihambela khona ngale befika la kuSADC kwakhona babazondele inkokheli ezamazwe amaningi ukubana indaba lingakhulumisananga lathi lingakayenzi leyo ndaba elayenzayo eyokufaka ibase ye-America liyifake liqambe amanga lithi ngekutraina amasosha to aya ku-United Nations yona kuyi-army base yama-interest e-America ku-Southern Africa.
Kodwa-ke iSADC yona le-Africa Union bangakwanisa ukuthi bakulungiseni khonokho?
Ayiyakwazi iZambia ukuthi bayizondele kodwa ukubani ithule kuphela akuyenzi kulokho esithi i-diplomatic relations. Kumele bekhulume something bengani bafaka ithemba labo ku-AU leSADC. Kodwa iSADC ikakhulu iSADC yona ayithabanga ngalokho abakwenzayo. So akula nto abangayilungisisa khonapho ngokuqala kwabo.
Siyawazi ukuthi iZambia leZimbabwe zilobudlelwano obakudala, so akusuze kucina ukuhlupha khonokho ukulwisana kwabo.
ubudlelwane lobo mele sikukhangele lempengisizwa uminister ekhuluma ngabo ubudlelwane mele sikukhangele sizokuthi ubudlelwane lobo babuya njani ngobani ababe phambi kobudlelwane ubudlelwane bulethwa ngama revolutionary parties ama parties alwa impi so siyakhangela sibone ukuthi iZambia yayilobudlelwane obuhle leZimbabwe lapho sasigayela iPF lezana uPF kwakungela into ezinje kodwa ngokubuya lokwamabandla la amatsha ayebe sesithi bona ngama new generation yiwo angakwaziyo ubudlelwane lobu obabuvele bukhona leyo iparty yabo HH abakwazi ukuthi ubo kulobudlelwane obuhle sebefika sebephambanisa
uNomzana Ngula Msaka lilunga lebandla lezana uPF beqhoka le studio 7 eseHarare kokwenjalo ngodaba lolu loMnumzana Vusi Moses Sifile ukuhlanganiswa ePanos
uyona iZambia nje siyayizwisisa noumongameli uMnangagwa indlela akhuluma ngayo hhayi laphana kwaba lezigwenxa zomlomo sibili kakhulu kwaphambaniseka okokuthi ngabe khona bathi bebona ukuthi kodinge enkulumo yabo isisaziwa engomunye umuntu ngabe wahlwathuma abantu bazoxolisa kumbe bazozama ukuthi bachasise ukuthi hhayi laphana umuntu omdala ubezama ukuthi lokuthi lokuthi bona lami kufanele ukuthi iZambia iluhambise kubosadaki labo-au daba lolu ngoba kuza kuba nzima ukuthi omakhelwane bahlali baphilisane kuhle nxa kusiba le nkulumo ezinje
kodwa iSADC le African Union zingakulungisa yini khonoku babasifile
ikuzama kuphela ngoba lapha mbona okuqakathekileyo yikuthi kube le ndlela yokuthi kukhulunyiswane phakathi kukamongameli uMnangagwa lo yitshilema babuni ngoba ngithi uMnangagwa laye wayekhuluma le wayekhulume eRussia so sokusithi bona bakhulumisane njengabomakhelwane so asazi ukuthi iSADC iza kwenza njani kodwa sikhangelela ukuthi bazame labo ukuthi babahlanganise bazame ukuthi bakhumisane umlotha ngoba kungaba nzima ukuthi nxa omakhelwane sebezabe bekhulume izinto ezinje
ye kodwa nxa sikhangela phela omakhelwane laba babedlelana kakhulu ngesikhathi sempi yenkululeko yakwale Zimbabwe njalo kuthi ezokungena ke uMnumzana Hichilema kwangani kulokudonisela nokuncane kwenziwa kwini khona
leqiniso lelo ngoba lakathesi lapha kule ndawo eziningi sibiloku lezakhamizi ezaba ezizalwane zeZimbabwe ezabuya lapha ngesikhathi sempi abanye ababuya ngensuku zeFederation kulezi ndawo eziningi ezokuthi uyathi uhamba lawo abantu bengabona lo ngumuntu weZimbabwe bakutshengisa ukuthi hayi lapha kwake kwaba le besi yeZipra lapha kwake kwathini onkomo kwathini thini lapha so like abantu even izakhamizi zalapha ziya ungani uyabona ukuthi basakhumbula ubudlelwano lobo bake babakhona phakathi kwamazwe la amabili even kathesi sikhuluma nje angazi lokuthi kulama thousand amangaki abantwana beZimbabwe abafundayo lapha emacollege abafundela onursing abafunda ama-program atshiyeneyo bagcwele ama-university wonke lapha eZambia kugcwele abantwana beZimbabwe so uyabona ukuthi kuqakathekile ukuthi amazwe lawo amabili aphilisane kuhle kuhlaliswane ngoba ngaphandle kokuthi ngomakhelwane abehlukaniswe ngomfula nje kuphela kunengi okusihlanganisayo singabantu banye
lo ngumnumzana Vusi Moses Sifile okunhlanganiso yePanos besixoxa laye eseLusaka kwele Zambia Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi kumele kukhululwe amalunga e-CCC abotshwe eHarare ngeviki ephelileyo ezemhlanganweni wokuthakazelela usuku lwe-International Day of the African Child. Okwamanje amalunga la amelele ukuthoniswa ngumthethwandaba. Amapholisa athi amalunga e-CCC ayesemhlanganweni ongekho emthethweni. Abane babo abatshawe kabuhlungu ngamapholisa basesibhedlela eHarare. Ukuhlaziya udaba lolu utaboka Ncube weStudio 7 uqoka lomnumzana ebhidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe njalo ukhokhela inhlanganiso yelwela amalungelo abathengi iNational Consumer Rights Association.
Kuyinto enhle kakhulu ukuthi Amnesty International lezinye inhlanganiso ezikhangele ngokuphathwa kwamalungelo abantu zikhiphe imibiko ezisola kakhulu ukubotshwa kwabantu ngokuphathelene lepolitiki. Kuyinto eqakatheke kakhulu ngokuba nxa belwela amalungelo abantu kabakhethi ukuthi obotshiweyo ngubani, ohlukuluziweyo ngubani, bakhulumela wonke umuntu. Zinjalo ke inhlanganiso ezilwela amalungelo abantu. Ngakho ke kuzancedisa khona lokhu ukuthi kulufake loludaba emhlabeni wonke jikelele kwazakala ukuthi kulabantu ababotshiwe bebotshwa ngendlela engafanelanga bahlukuluzwa njalo okuphambene lesisekelo sombuso, okuphambene lemithetho yeZimbabwe, okuphambene lezivumelwano iZimbabwe eyangena kuzo ezomhlaba wonke jikelele eziphathele lamalungelo abantu.
Kodwa uhulumende weZimbabwe yena uyayilalela na limibiko?
Sethemba ukuthi kuzalalelwa lokho okukhulunywa ngabantu besola, ngoba kuyinto embi kakhulu. Njalo abantu nxa besola, zisola inhlanganiso ezinjengabo Amnesty International, ziyabe zingasho ukuthi uhulumende weZimbabwe kalandele imithetho yaphetsheya yabanye abantu, kodwa zisithi kakulandelwe yona le yethu esayichayayo thina. Imithetho kayivumi khona lokhuyana ukuhlukuluzwa kwabantu esikubonayo. Ayivumi ukuthi umuntu abotshele umbono wakhe wezepolitiki. Ayivumi ukuthi abantu bavinjelwe ukuthi bakhulume lokho okubahluphayo. I-constitution yethu lemithetho yethu ipha ilungelo abantu ukuthi bakhulume, baveze imibono yabo ngakho konke okubathintayo.
Kungaba kubangelwa yikuyini ukuthi kube lesehlakalo esinje?
Isikhathi sesiside kakhulu amapolisa engakwazi ukuhlonipha amalungelo abantu, ngakho ke akusweze kube yinto elula ukuthi namhlanje bavuke sebefundile ukuthi kakubotshwa muntu ngenxa yokuthi uveza umbono wakhe wepolitiki, kumbe uyatshengisela eveza ukukhathazeka lokuhlukunyezwa ngokuphathwa okuthile njengomuntu weZimbabwe, njengesizalwane seZimbabwe. Kuzaba nzima ukuthi baphume kukho, kodwa kusamele bakufundiswe, kusamele kuguqulwe ingqondo zabo, kuguqulwe indlela ababona ngakhona abantu beZimbabwe.
Lo ngumnumzana ephidlela Ncube, ingcwethi kwezombusazwe okuhlanganiso ye-National Consumer Rights Association. Intatheli izindaba ye-Studio 7 uLusi Yasini obhubhe ngomvulo ubekwe namuhla eHarare. Abangani lezihlobo besithi balahlekelwe ngumuntu wabantu, kubika uMlondolozi Ndlovu.
Abahambe eGlen Forest Cemetery obekungcwatshwa uLusi bathe umuyi ubesebenza ngenhliziyo yakhe yonke. Omunye wabethule amazwi okumvalelisa ngumnumzana Perfect Hlongwane, unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Union of Journalists.
Ngumuntu ebesimkhangele njengeqhawe, umuntu okade ezinikele kakhulu ekuthuthukiseni ezinye intatheli izindaba kanye lokufuqa amalungelo entatheli izindaba.
Umnumzana Newman Xaba owasebenza noLusi laye uncome imisebenzi yakhe.
Lahlekelwe umbalisi wami uLusi Yasini. Mina ke ngasebenza laye ke eZBC, ngafika ke laphana ngo 2000, ngathi nguye owayengifundisa belo Phina Mwemba.
Lokhu kugcizelwe ngumnumzana Gobetsa Itakawira, intatheli izindaba esathuthukayo.
Ngiyakhumbula ngathi ngisiyahamba emdinga sisi ukuthi hari umuntu lo mbani, only to find out ukuthi hayi wayesele minyaka iminingi sibili, but I was moved ngendlela ayezibambe ngayo kimi. I remember wayesithi kwezinye isikhathi wazohambe kulayo hlala naye kuma-diaries, wayekutshengisa ukuthi hayi i-story sila for i-publication ofuna ukuyenza kiyo.
Umnumzana Godwin Phiri obemele uhulumende emngcwabeni lo ekukhomishini yeZimbabwe Media Commission uthe eleZimbabwe lilahlekelwe intatheli izindaba ebithakazelela umsebenzi wayo.
IZimbabwe Media Commission kuyasithinta kakhulu, ingasilahlekela ngomunye obesebenza kakhulu ekuphakamiseni umsebenzi wemedia eZimbabwe. Sithi kalale ngokuthula.
Umalukazana wakhe unkosikazi Saziso Yasini uthe umuyi wayenceda imuli zonke ngenhliziyo ekhululekileyo.
Mina nginje so I'm a qualified teacher just because of her. Ubusithi noma anything nje ungaba le problem obe kusisa kunje. So umamazala nto uhlala emalawo lobabazala, yena nguyade bathatha ebuye labo la. Mina emalawo khathi sangikwazi, but yena kungenxa yakhe bebuya la sengimazi umamazala nyamazi ubabazala.
Emngcwabeni lo bekulabamele inhlanganiso ezigoqela eye-Media Institute of Southern Africa, Zimbabwe Union of Journalists, Media Alliance of Zimbabwe lezinye, kanye laba kumabandla abalisa ele Citizens Coalition for Change, ZANU-PF lamanye ambalwa. ULusi ubele sifo semvukuzane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Siyasikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. kuzaqutshwa umhlangano omkhulu kweleBotswana ngeviki ezayo ozahloliswa khona isimo sobudlelwano ezomvikela phakathi kwele Melika namazwe akuzwekazi le-Afrika. Lele Ukraine namhla libhombe amatanka ambalwa epetulo kwele Russia lisebenzisa indizamtshina zama-drones. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abezindaba abe-Associated Press babeka ukuthi le-Israel lihlasela ngamandla eGaza esabelweni se-Rafah lapho elilwisana khona le-Hamas. Okwamanje sike sizwe amazwi aveza imibono yezwe le-Amerika.
Iziphathamandla zeRussia zazise ukuthi ziza kwethesa intatheelizindaba yeMelika u-Ivan Gershkovich umlando wokuba ngumcuphi. Icala leli lizakhwezwa edale lisedolobheni le-Yekaterinburg lapho uGershkovich avalelwa khona ngomnyaka ka-2023 ngesikhathi ethapha izindaba. Laloba wayephiwe imvumo yokusebenza eyintatheelizindaba luhlangothi lweRussia olubona ngokudlelana lamanye amazwe uGershkovich lomnyaka evalelwe entolongweni yeLefortov eMoscow. UGershkovich iphephandaba alisebenzelayo eleWall Street Journal kanye lohulumende weMelika baya lilandula lelicala besithi uvalelwe ngokungekho emthethweni. Isikhulumeli sohlangothi lweMelika olokudlelana lamanye amazwe umnumzana Matthew Miller uthi icala aletheswayo leli ngelamanga. Sakubeka mgceke kusukusela ekuqaleni ukuthi u-Ivan akalacala alidalayo ukuba intathelizindaba alisilo cala. Icala aletheswayo ngelamanga njalo uhulumende weRussia uyazi ukuthi icala leli ngelamanga kumele akhululwe khathesi. Umnumzana Miller uthi iMelika izaqhubekela phambili isebenzela ukukhululwa kuka-Ivan Gershkovich lesizalwane seMelika uPaul Whelan osele minyaka edlule emihlanu evalelwe eRussia. Kumbiko wohlangothi lokudlelana lamanye amazwe okhangela amalungelo oluntu, umphathintambo ohlangothi lolo umnumzana Anthony Blinken usole kakhulu ukubotshwa lokuvalelwa kwababili laba. Ohulumende abafana leRussia babopha izizalwane zakwamanye amazwe ngenxa yombuso usazwe besebenzisa abantu ukuze bathole okuthile. UPaul Whelan, Ivan Gershkovich, lawo wonke umuntu ovalele engelacala kufanele bakhululwe. Uhulumende weMelika labo bonke abasebenzela ndawonye laye bazaqhubekela phambili ngomsebenzi wokukhulula abavaleleyo ukuze babuyele emulini zabo, njalo uhulumende abenza lokhu bajeziswe. Ekhuluma emhlanganweni weCongress kusikhatshana esedluleyo, isithunywa sikamongameli weMelika esibona ngokukhululwa kwabathunjiweyo umnumzana Roger Carstens laye ugcizelele indingo yokuthi amazwe amanyane ekusoleni ukuthunjwa kwabantu ngenhloso yokuqala inkulumo lamanye amazwe. Udubo lolu lwenzakala emazweni wonke omhlaba, ngakho-ke kule ndingo yokuthi kube le ndlela yokulungisa lokhu silethemba lokuthi singathola amazwe okusebenza lawo ekulwiseni lolu dubo. Sizakwenelisa ukumisa abenza lokhu.
La ngamazwi kahulumende wakwele Melika. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Salubonani kwistudio 7. Hayi, nathi siyaphila lapha kule-South Africa manje, siyahlupheka kwamanye amazwe lapha. Mna ngagwa laye loke sehluleke ukuthi kube ngcono eZimbabwe. Abantu bezalu bonke behlala besithi eZimbabwe kuzingcono, kungcono. Kungcono kuphi sibuye khona yini? Abantu bezalo kathi eZimbabwe ingcono kuphi lathi sizosebenza khona, maybe singathola ukuba ngcono. Maybe nesa silwe sithi eZimbabwe akukho right, kanti eZimbabwe kungcono. Njengoba laye sithi eZimbabwe akukho right, kuyaphelela. Iliphi isayidi lakhona sibuye khona, lapha siyasokola kwamanye amazwe.
I'm going to go to the house. kodwa imali kasiyitholi ubaba uzokusekhaya. Ngilapha mina ngumama Dube, uMrs Mdongwa Konhlupho.
Salibonani kakhulu nonke elilaleleyo uStudio 7. Mina ngikhuluma ngendawo yakithi iseflabhosi esinwambisi. Akunamanzi, izulu alinanga, akuvunwanga, indlala ikhona kakhulu. So ngathi uhulumende njengoba ithembisa ukuthi uzofaka ukudla nje indawo ngendawo engalikhohlwa lezo ndawo ezifana nalezi, ngoba akuvunwanga nje lapho, akuvunwanga sibili, akuvunwanga kakhulu. Okhulumayo ngube kuthemba Ncula.
Studio 7, ngibingelele kubasakaza abalaleli. Igama uMichael. Michael Doyingi mfoka dladla iphuma nje intaba zinduna andiblawayo lapha. Ngiyezwa lapho abantu bakhala ngezindawo indlala ekhaya, imisebenzi ayikho ekhaya, siphila sisemazweni. Ikhuluma nje ngilani Gauteng eMidrand, kodwa uhulumeni kungani engakuboni konke lokhu? Abantwana bezwi, abantwana baseZimbabwe besokola kangaka begcwele emazweni, abanye ngabaxoshwayo bafuna ukubiselwa kibo ngendaba yongabe lamaphepha bezama ukuthi bezodinga impilo kwamanye amazwe. Uhulumeni ngakubone na?
Sawubona msakazi. Sakazi, igama lami nguVirginia Ndlovu. Ngibingelela kasakazi bonke baseStudio 7. Ngithi mina anjani amakhaza bomkhaya Mthwakazi omuhle. Ngabe ngifisa ukubana iy'ngane zesikole ngathi zingeke zikhokhe i-school fees. Abantu abadala bathole ipensheni, abagugile bese nabakhubezekile nabo futhi bathole ipensheni. Isifiso sami kubana uhulumeni wakithi abe nemali yakhe egondane nezwe lakhe. Singabe lokhu esilwela imali yase-USA, nemali yase-South Africa, nemali yase-Botswana, kodwa sisebenzisa imali yethu ukwenzela ukuthi kusasa ikusasa le-economy liqhakaze.
Labo ngabanye abalaleli be-Studio 7 besiba imibono yabo lani lilakho ukusithumela eyenu imibono kunombolo ethi +1 202 465 0318.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe sizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington. Wezemidlalo, iZimbabwe Olympics Committee ithi ilabadlali bemidlalo etshiyeneyo abahlanu abazaphatheka emidlalweni ezaqhutshwa lonyaka kweFrance, bakhoqela uIsaac Mpofu, uTapiwa Makarau, loRutendo Mahora. Yekwazani kube njalo ke kulaptop ke sike sizwe ukuthi sizabe sikhuluma ngani namhlanje. Sizabe sixoxa ke ngakhona ukuthi yokwenzakala ukubotshwa kwabantu be-CCC. Sathi ukuthi sisebenze sibone ukuthi ngakuhamba njani ukwenza ukuthi sizwe ukuthi bakhitshwa yini kuba suze bekhitshwe. Kungazani ke kungazani kwakugadakali ukuthi kuhamba njani. Lizwele le-Amnesty International ikhuluma ngodaba lolu. Ye, kunjalo zulukandaba. Studio 7 esakaza eZimbabwe sizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington.
Ichi waza waza Friday my darling. Waza Friday umsebenzi
ubogile. Kulibiki kuhlelo Waza Friday sileqembu elicula umdumo wesichathamiya elamaqaqa. Leliqembu livela kuculela uZulu emazweni akuqela ele South Africa, Botswana, Swaziland lamanye. Azweni beqoqa lo msakazi weStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Haye bizwa amagama elizweni laphaya ekusene obungaye kushaqa bephelele bonke bephelele abenkosi khona lapha ekhaya.
Iqembu lamaqaqa selikhathazile lo mculo walo wesicathamiya siyabamukela ngokuhlelo.
Okhuluma ngukhuleka nemkandla ongumholi weqembu lamaqaqa libunjwe ngomnyaka ka-2018 endaweni yase-South Africa. Iqembu lamaqaqa okutho ukuthi abafana abaqanisa indaba noma ngithi abakhuphuka indaba.
Lona leli qembu liculani njalo le madlalade amangaki.
Iqembu lamaqaqa lilamadlalade angu 3. 2021 ibhotela elishisayo, 2022 ezosinga, 2023 last year ngicela elinye ithuba baba kuyigospel. Umculo wamaqaqa uqukethe traditionally, uqukethe ingoma ezikhuthaza abantu nje zothando, ezikhuthaza nje abantu ukuthi bekele ukwenza okubi kube sokuhlatshelwa nje igospel.
Tram for a tongue is Kalala Pomang is a chill chuba like Willy Mota.
Then so goes an amplange.
Woman Tom Yamum Chella, what a land de la Massi was some Chella Mogotagat.
Then so goes an amplange.
Ikambuleli lithethe umculo wesicathamiya la ufaka ezingeni eliphezulu. Yikho libhoda amazwe liculela abalandeli balo.
Esilehambe lafika eSouth Africa, lafika kwele Botswana, lafika kwele Swaziland. La khona pho kobulawayo nje jikelele umculo wamaqaqa wamukelwa kakhulu ngabantu. Uyasithokozisa futhi kakhulu ngoba siyabona ukuthi uyafinyelela lapho esifuna ufinyelele khona enhliziyweni zabantu. Iqembu lamaqaqa lamadoda acula phakathi angu 8.
1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 months, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 months, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 months, ngiyabonga.
I say
thank you, man.
Abathazela leli qembu lomculo walo bangalidinga ngapi?
Mawulidinga ungalithola konke ama social media platforms, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram uyathi amaqaqa music. Mawufuna njalo ukuthola izingoma zikhona ku Apple Music, zikhona ku DistroKid, zikhona futhi ku Amazon. Uyazidinga nje, uyasithola nje lapho enkundleni zokuxhumana.
Umculo ongenamachachu oculwe ngamazwi avevezelayo uyahlakaza njalo ubusisa abantu abaningi. Abaqaqa yiyo besilawo uhlelo Woza, Woza Friday namhlanje. Alokhu siyaqansa esiyaphezulu. Ibe lempela sonto enhle igama lomoya Jesu Jesus Banda.
Ake wasizwe simanga mfana.
Khatam for a tune is kalala pumanga zwakuthiwe chuba like kweli mota.
Ake wasizwe simanga mfana.
Khatam for a tune is kalala pumanga zwakuthiwe chuba like kweli mota.
Then so goes an amplange.
Woman Tom Yamum Chella, what a land de la Massi was some Chella Mogotala.
Then so goes an amplange.
Woman Tom Yamum Chella, what a land de la Massi was some Chella Mogotala.
I gave a shower for it too. Don't touch a small up of the two. Oliver Simon Moyen and Jabulo. Whom to most them by who keeps to wait.
Siyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.